angazi ukuthi yena kulukhuni ngapi. Yebo phela asikubalekele ukuthi kwezinye indawo kuba khona i-corruption, abanye bafuna ukuthi imali esikhwameni sabo. Kuyatholakala khona kwana njengoba sikhamelele umbumo wonalowo khona we-corruption yensuza namhlanje. But kodwa-ke okukhonayo ukuthi imumo elizwe nemithetho ekhona yelizwe hhayi kayixothi muntu, iyavumela ama-investors abazomayina. Akhona ama-foreign companies amayinayo lapha eZimbabwe. Anisazihlanganile hlupho konke lathi nabo bani bani bayamayina asazihlanganile lo hlupho olunjengalo ukuthi abantu bangaphandle abafuna ukuthi benze imisebenzi enjalo bathola kulukhuni ukuthi bancedishwe bathole ama-license bathole yonke into. Kona nje abantu bethole ama-licenses even nabantu abazimele bodwa abangasho ama-companies abanye abaprosesayo besenza nje bathola nje ama-license babanjwa kuhle kakhulu kugatha lwe-ministry ye-mine.
Abanye abantu nje abazimeleyo laba kumabandla aphikisayo bathi hayi bo phela velube lo mgodi awula qinisi ukuthi kusasa uyathathwa ngubani babaya bekuzompolela abanye abanye abakuchayayo into ezinjalo. So ungazani kulo hlupho khona
khonoko kithi kuyatholakala ezikhathini eziningi ukuthi abantu kulamagovu phela kithi singakubalekeli khonoko kungakhaleleli igovu lakhona ngelabobani but amagovu akhona athi engazwa kuthiwa imayini nangikubona khona kwezikhathi kwakusenzakala wakula ngenye ubaba elingemqambe ngebizo owayethi engezwa kuthiwa igoldi ligobhoze kwenye indawo sithiyathi indawo yakhona ngeyakhe nani kodwa wagcina sekukhuzwa izinduna umuntu wakhona ngaleyo lisaga wayezama ukwenza into ezinjengazenye but asikubalekeli kithi ukuthi ukuganga kuba khona vele but lezo yizigama phela kithi zezenza umsebenzi wokubhanga siphambanisa imihlelo yokuthuthukisa ibizo.